Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 11 kaMfumfu 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
Uyabona le yinto yomndeni esile eminyaka neminyaka izigidi lezigidi zeminyaka. Okubuhlungu ukuthi nje impilo zabantu eziningi sezilahlile lapha kumahlangothi wonke amabili awe-Palestina lawe-Israel.
Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe seliphumele isinqumo sokuba amalunga alo edale lephalamende lakukhansili abe esebenza ukusebenza kancane. Kukanti inani labafileyo kwele Israel kulandela ukuhlasela kweHamas selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa amalungelo amantombazana olwe-International Girl Child Day, lona olunanzwa mhla ka-11 Mfumfu minyaka yonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe seliphumele isinqumo sokuba amalunga alo edale lephalamende lakukhansili ame ukusebenza kancane ukuze kulungise udaba lokuxotshwa kwabanye babo kulelo dale lolokuqilwa kukhetho elizweni. Umlondolozi Ndlovu uzethelela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngesikhathi idale lephalamende libike ukuba sokuxotshiswe amalunga awe-CCC alichumilane lawe Senate ayisichiyagalolunye 9 ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele walelo bandla. Ekhuluma ngemva komhlangano wesiphangiphangi owebandla leli owe National Citizens Assembly, umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa uthe okwenzakalayo kuveza ukuba amalungelo kaZulu awukhetha inkokheli ayifunayo kawavikelekanga. Wengeze wathi ngaleso sizathu ibandla lakhe selizaphuma ePhalamende lasekhansilini okwamaviki amabili kuze kulungiswe indaba ezihluphayo.
Sesizakuma okwesikhatshana kutsho ukuba akula esizakwenza ePhalamende ukuze kulungise konke esifuna kulungiswe.
Uqhubeke wathi lokhu kungehlula ibandla lakhe lilakho ukuphuma edayela ephalamende ngoba sekusobala ukuba elezanupf kalifuni ukusebenza lele CCC. Lanxa kule mbiko ethi umnumzana Chabangu usebenza lezinye iziphathamandla zebandla le-CCC, umnumzana Chamisa kavumelananga lakho lokhu esithi ibandla lezanupf yilo elilwisana lelakhe. Echasisa amazwi kamnumzana Chamisa, isikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwananzi uthi phezu kwamanyathelo okutshengisela ngokungayi edayela ephalamende, i-CCC izakhweza izikhalazo zayo kwinhlanganiso yamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika eye-SADC.
Lo mongameli ukhulume ngendaba ye-national crisis, wathi na kufuze abaZimbabweans akhulumisane ikakhulu umongameli uPresident Nelson Chamisa nomnumzana uMnangagwa ngendaba ye-national crisis esikhangelane layo. Wakhuluma njalo kwesibili wathi khona sibanika 2 weeks zokuthi balungisise ama-recourse angekho emthethweni awenziwayo. Kungehlula lokho siyabe sizaphuma ePhalamenti, siphume kuma-local authorities indaba lezi zezilungisiswa. Ukhulumile umongameli wathi kwakhona epartnership akula umuntu osebenza lo muntu wezana, njalo akula umuntu osenior, akula umuntu ojunior. Sonke siyafanana singamalunga e-TCC simanye nesibambene. Laba abarecall abantu bethu asobama amalunga ebandla lethu asibaza silani labo.
Ingcitshi kwezombusazwe osebenza nenhlanganiso ye-Citizens Manifesto umnumzana Ashley Funye uthi okwenziwa yi-CCC kulungile njalo kuza kwenza ukuba iZANU-PF inanzelele ububi bokuxotsha amalunga aleli bandla nxa kuyiyo esebenzisa umnumzana Chabangu.
Strategy sokuthi ibone ama-members e-TCC disengage siqakathekile at this hour ngoba siyabona ukuthi kulokhu kungcola kweparliament. Iparliament yethu ingcolile, iZANU-PF is trying by all means ukungcolisa ilizwe. So ngakho kuqakathekile ukuthi kube le pause kutshengisele ukuthi this country can be rendered ungovernable because it's important to make sure that they show the citizen power betshengise amandla asebantwini ngoba ama-members a-electwayo a-electwa ngabantu, they represent the people. Abanyeke nje bexotshwe liphepho, ngathi wena o-electwa ngabantu bexotshwa liphepho.
Kodwa obona ngokuthula kwembiko kubandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthe okwenzakalayo akulani lebandla lakhe. Lokhu kutshengisa ukuba ngabantu abangathembekanga. Bekumele bekunanzele ukuba njengeZANU-PF asilamandla okuxhotha elinye ibandla ephalamenti. Ingcitshi kwezombusazwe sebenza lebandla le-People's Unity Party of Zimbabwe umnumzana Herbert Jamuka uthi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwebandla leZANU-PF lele-CCC ukuze kuphele ukufuthelana osekukhona elizweni.
I-government of national unity iyafunwa kakhulu nabantwana beZimbabwe ukuthi mayiyenzeke phakathi kwe-TCC neZANU-PF. But i-problem ineZANU-PF, iZANU-PF inebutsotsi kakhulu especially kuma-position.
Emhlanganeni wabo owenkokheli ye-CCC bathi sebenanzelele ukuba kulobunzima obubhekane lezulu eZimbabwe, ngakho-ke kuqakathekile ukuba kube lokukhulumisana nomlotha lebandla leZANU-PF. Abaphinde babonga uZulu weZimbabwe ngokuvota besithi amanye amalunga abo aqhubeka ehlukunyezwa esethiswa icala lokusekela i-CCC ngemva kokhetho loba nje solwedlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inani labantu abafileyo kwele Israel kulandela ukuhlasela kweHamas selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili. Kwele Gaza inani labantu abafileyo kulandela ukuphindisela kweIsrael lona selisedlula inkulungwane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations yona ithi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye 263,000 sebebalekele imizi yabo eGaza. Isikhulumeli sebutho le-Israel sithi balungiselela ukuhlasela ngendlela ezatshiya ibutho le-Hamas lingasela mandla okuthi lingenelisa ukuhlasela njalo izizalwane ze-Israel. Ophethe uhlangothi lwe-Melika olubona ukudlelana namanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken, ukhangelele ukuya e-Israel lombiko wokusekela leli lizwe. Ekuhlaziyeni lolu daba e-Studio 7 ixoxe lomnumzana Bekithemba Mhlanga oyingcwethi yezombusazwe. Umnumzana Mhlanga wayeyintethela izindaba elodume eZimbabwe njalo usesebenzela eBhilithane.
Le inzima mfowethu, uyabona le yinto yomndeni esile minyaka neminyaka, izigidi zezigidi zeminyaka. Okubuhlungu ukuthi nje impilo zabantu eziningi sezilahlile lapha kumahlangothi wonke amabili, awe-Palestina lawe-Israel.
Impilo leyi kunsukwana ezizayo singakhayelela ukuthi kungaba lokuthi kube lokukhumisana umlotha na, kumbe ingaba yimpi engathatha isikhathi eside?
Angikhona ukuthi izaba yimpi engathatha isikhathi eside le, ngoba ungathi uyakhanyela izimpi eziningi ilizwe le-Israel esethe yalilwa lamanye amazwe khona ngale esihlengeni se-Middle East. Abangangi ukuthatha isikhathi eside, ungathi uyakhanyele ka-1967 kubangwa i-Golan Heights ayithathanga isikhathi eside, kube la think enye kwabango-77 uthi uyakhangela le intafathada eka-2002 ayizange ithathe isikhathi eside. Ngoba kumele sikunanze lapha ukuthi amabutho e-Hamas wona ngokwayo lesihlenge lapha khona agonjolozwe le-Israel, akula indawo eziningi angaya khona, kuthi lezi khale abalazo aziningi njalo abalawo amandla kube abangani abalamandla abangabasekela njengamangani abe-Israel abe-America. Yikho ngibona ingani hayi akusoze kuthatha isikhathi eside. Into nje engani izadonsa ukuthi njengoba sisiza kuthiwa kungani kule nkulungwane kumbe inkulungwane ezimbili zabantu ezama-Israelite ezithunjiweyo. Yikho-ke okuza engani zathi ukuze kumisa impilo yongoba siyakwazi ukuthi empini esezidlulileyo bekuthi nxa sokunjalo kuqalise nje ukukhulumana ukuthi abantu laba abathunjiweyo bengakhuluka njani. Yikho kunjalo okuzenza ubona ukuthi amabutho e-Israel athi hayi kumele ehambe enonoba ngendaba ngoba ngagcina kubulawa izizalwane ze-Israel. Yikho okunye okuzancedeka kokuthi amazwe anjenge-Israel nabojordan bona bazabe besithi nxa bekhuluma la mabutho engamazwe futhi i-America layo lapho nxa ikhuluma le-Israel izabe sithi ukuthi hayi mayuyu madoda sokufiwa abantu abaningi lapho sokubhilisa into ezibasikenisikhulule ngoba izimpi ezinje vele zona azijayelanga ukuthi ziphele esibili ngombhobho ziyabalwa into ezathiwa zaphela esibili ngombhobho ngoba abantu abanye abanjani abangali basebenjani sebehluke.
Sibone imelika isima le-Israel ukubona njani lokho?
Lokho angikhona ukuthi intado kumele ukuthi ingathi iyamangalisa abantu ngoba ubudlelwano phakathi kwelizwe le-America le-Israel uvela khatshana kakhulu and angikhona ukuthi besingathi kathesi ukuthi kuqhamuke into enje kube kungani kuyaphambaniseka or futhi bengasenjani bengasazwanani labo bantu ababili i-America ne-Israel. Kodwa ngiyakwazi ngiyakhula ukuthi hhayi i-ANC ithangale kuyabe kulokona ukukhuluma ukuthi hayi siyayiza indaba yakho ndoda kodwa hayi kume kule mthetho phela lapha ekumele ihlonitshwe ngamazwe wonke omhlaba umthetho ngoba ngisho kusiyilwa kuba le mthetho ezimpini ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho le iyalandelwa. Ngesingakukhangela kathesi ukubulawa kwabantu abangasibomasosha ngapha e-Hamas kumbe ukubulawa kwabantu abangasibomasosha e-Israel akukho emthethweni wezimpi amazwe wonke omhlaba jikelele kumele njalo wala awulandele.
Sizwa abanye bekhuluma ngokuthi impi le ilakho ukwenza ukuthi kumemetheke impi kuma-Arab nations ukubona kuyinto engenzakala yini le.
Ukuzonda kuza kuba khona kakhulu kodwa abantu abadala bazaba khona endlini abanjani abazathi hayi ukuthi into leyo ingamemethekiyo phambili asiyiboneni ukuthi singayilungisa siyiqede njani phakathi kwamazwe la amabili awe-Palestine le-Israel. Angikhula ukuthi bakhona abantu kathesi kumbe amazwe kathesi afuna ukubana amazwe abo ehugwe engene empini ngom asikho ukukhangela ukuthi phela amazwe amaningi e-Arabhu akanda kuvela ukuthi ukuthelela okukhulu kukhulu okwalethwa yi-Arabhu i-Arab Spring kwalandela umonakalo owayenziwa yi-ISIS. Angikhona ukuthi abantu abaningi bafuna ingale appetite njalyani enye impi.
Lo ube ngumnumzana Bekithemba Mhlanga, ingcwethi yezombusazwe eyasebenza njengentatheli ezindaba eledumo eZimbabwe njalo esesebenzela eBhilitane. EleZimbabwe limanyane lamazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqhathekisa amalungelo amantombazana olwe International Girl Child Day lona olunanzwa mhla ka 11 Mfumfu minyaka yonke. Lolu suku luza ngesikhathi lizwe libhekane lokuqonga kodubo lokukhulelwa kwamantombazana lokwendiswa kwawo esasemancinyane ngenxa yezizathu ezehlukeneyo ezigoqela ubuyanga. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Indikimba yalonyaka yokunanzwa kwe-International Girl Child Day igxile ekutheni kudingwe amanyathelo awokwehlisa inhlupho ezibhekane lamantombazana, ukulwela amalungelo abesifazane kanye lokuqinisa imikhankaso yokulinganiswa kwamathuba ngobulili. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uNkosazana Patience Spanda oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute upha umbono wakhe ngokuqakatheka kwalolu suku.
Wonke umuntu iloba owesifazana kumbe owesilisa kumele belondoloze njalo beqakathekise amalungelo omntwana oyinkazana. Sesikhangela ikakhulu emasontweni lapho esibona khona ukuthi bayendiza abantwana bengakafiki izinga lokuthi eyenelise ukuzicabangela.
Umnumzana Victor Dube oyisakhamuzi seHarare uthi kuqakathekile ukuba amalungelo amantombazana alondolozwe ngoba kuyibo ikusasa yelizwe.
Ngakho uyakhangeliswa ukuqiniswa imithetho emayelana labantwana abancane beyibambe ngokuhle imithetho leyo ingathi kungaba ngcono kodwa sesikubona kwelezimbabwe ukuthi imithetho ayiqinani ingaqinanga kangalo sidinge njalo ukuthi indaba ingaqinanga sibona kuyikuthi labo abadala abasezikhundleni abalabo abalezikhundla yibo labo futhi abahlukuluza abantwana
umnumzana dube ukhuthaza abazali ikakhulu obaba ukuba bengabandlululi abantwana abangamankazana beqakathekisa abangabafana
sibona imuli eziningi kazithi abantwana abangamankazana kabayekeli kwesikolo ngoba imali akula sikhangele njalo labo abantwana abayabe sithi singathi nxa sebekhulile bayahanjiswa emendweni bengafuni baphongunikwa nje kumabandla wona lawo ezisonto banika abantwana abancane ukuthi balotshelwe ngabantu abadala njalo nxa kuhamba kwezemfundo abantwana labo benikwe ithuba labo lokuthi bathuthuke empilweni
umphathi ntambo ogatsha lwabesifazane lentuthuko yamabhizimusi unkosikazi Monica Mthwangwa uthi uhulumende wakhe ukhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zamantombazana aqhubeka ehlukunyezwa
The constitution itself is very good, very progressive.
Isisekelo sombuso sihle kakhulu. Kasikuvumeli ukwendiswa kwezingane kodwa sibona ukwanda kwalobu bubi busiya phambili.
Lolu lusuku olwabekwa eceleni ngabomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations njalo olwalonyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethi Invest in girls' rights, our leader, our well-being. Ngimele Studio 7 ngise Harare. Ngingumevis Gama.
Amakansila akoBulawayo inengi kungawebandla le-TRC afike ezishabane lamuhla ukuyaphatheka emhlanganweni ophathelane lomsebenzi wawo njalo athi alindele ukwaziswa libandla lawo elinqume namuhla ukuthi ame ukusebenza okwesikhatshana. Phambilini kwalolu hambo amakhansila la aphatheke emhlanganweni wokucubungula uluhlu lokusetshenziswa kwemali ibhajethi yalonyaka ekhansili lapho obekuthe gwaqa umphakathi. Umnumzana Stephen Komo ongumgcini sihlalo we-emakhandeni kugatsha lenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okuphume kulomhlangano lomthelela wokumiswa umsebenzi wamakhansila.
Akutshengisa ukuthi khona ibudget ikhule kakhulu okudlula okomnyaka ophelileyo. Bethi bona kumnyaka odlulileyo ibiku 264 million. Kulomnyaka izabe yi 264 million plus 8 ku-2024. So meaning ukuthi ithuthuke njengempijana okungajulu.
Kodwa elina elikukhangeleleyo njengezakhamizi kuyini ukuthi ikhansili kugijimise phambili?
Ziningi izinto okumele ukuthi ikhansili izilungise edorobheni lakithi. Akulalo utholakele wakhangelwa imigwaqo ilungiswa amasuwa lokhu enjalo ebhokoka everyday. Imigwaqo ama-potholes awagqitshwa, akulamgwaqo emitsha elungisiweyo kukhansili yakithi. Hence abantu bayabhadala ama-rates of course. Kodwa ke akutshengisa umehluko wokuthi lonyaka afuke into entsha eyenziweyo. Bathi bafuna ukukhangela umgwaqo kulode ulasti wonke kufile. Bafuna ukuthi balungise, baphinde njalo bavuselele amaholu njengoba kunamaholu anjengabo number one, obite holu, bonke bona bayazangisi abemakhandeni, lama-stadium especially i-stadium abakhulume ngaso kakhulu, i-Bafana Stadium ukuthi bafuna ukuyifaka into ku-international standard. Nakovundu laphana ama-flats lawana bafuna ukuwa abe sesimeni sokuthi amahlala abantu sidojiwe ama-flats onalani amadala engamahostel bakhuluma la ngamagwebhe housing le-chabalala housing.
Njengezakhamizi lithini ngalokhu ukuthi nxa kuvotelwe abantu kodwa lisababoni emsebenzini sebe-recalliwe kumbe sokuthiwe bephuma?
Hayi, lokhu lathi kuyasimangalisa kakhulu kutshengisa ingani kuloku kugangwa ukuthi izobenzakala emaphathini la. Umuntu urikholwa ngokungaphefomi kwakhe. Nxa umuntu engasebenzi ngokuqondileyo yikho lapha ongathwena ufisa ukumrikhola. Manje abantu labo bangene khathesi bagcotshwe khathesi nje last week ekuqaliswa ukuthi namhla badonse basuswe e-chambers basuswe le-parliament. Uzafaka bani? Yikho akusiphathi kuhle khonokho. Kuzasenza sihlale sicalisa ama-programme wokuphela. Nxa sesikhathesi bese siqalisa ukuthi sihlangane labo introduce le community. Ngiyakhumbula ngenze umhlangano la ku resident baba introduce ama councillors lo MP ekhona imjengisa abantu ukuthi sesiyaqala ke imisebenzi emitha siqalisa ukusetha ama programs ukuthi kusetshenzwe kusetshenzelwane. Now ngemva kweviki eyodwa sesizwa ukuthiwa kulomuntu ofisa oserikhola lawo ma members sizosebenza kanjani akusebenzeki ngaleyo ndlela. Nxa kuyukuthi khona laba abantu bakhumbula ukuthi abangasebenzi eParliament kumbe kumachamber. Therefore kutho ukuthi wonke umuntu ke ongumember of parliament longukhansela uvele kalakala msebenzi wokwanasebenzi. Kutho ukuthi they are all condemned because kakuncedi ukuthi khona kuthwenana labana basuswe basuselweni irini ukuthi basuswe ngeyani. So kutho ukuthi ngenye indlela basusa bonke abantu. Enye into esiyethelwe kakhulu emhlanganweni ngumeya ukuthi kulamabhawa amabhawa siyakwazi ukuthi kulamabhawa ayezele enamabhawa kuhlala. Bayacela ukuthi khona nxa kulomuntu olendlela yokuthi angasebenzisa njani ipower leyana ukuthi yenelise ukuthi seve icommunity angabuya leplani bamnike ichance yokuthi asebenzise leyo ndawo ukuthi incede icommunity kumbe yenze imali le-council isebenzelayo. So kuyacelwa ukuthi amabhawa olala akhanya se-neglected achiywayo ngenxa yokuthi abantu abasanathijwala kiwo. So zi-opens balindele abantu kumbe ufuna ukwenza i-preschool kumbe ufuna ukwenza isikolo kumbe ufuna ukwenza i-theater kumbe ufuna ukwenza i-cinema whatever you want to develop in that previous year gardens you can come forward usincediswe isithi council ukuthi singawulezana zisebenza.
Lo ngumnumzana Stephen Komo umgcini sihlalo weemakhandeni kugatsha lwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile omhlanga oweStudio 7 ekoBulawayo. Usigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lonkosazana Sikhululekile Bhoboza isizalwane seZimbabwe esesihlala eWashington DC khonapha eMelika. Unkosazana Bhoboza yena wasungula isikolo eseBeacon Hill Primary School esisePlumtree esabeleni seMathabeleland South ngasizweni exoxa loPraxedis Jeremiah oweStudio 7.
Seloli isikolo iyaqala i-preschool yona ikesi sesisebenzisa ukuthi ibe yi-primary school ikho lapho lumi khona kathesi.
Qalisela ku-preschool kusiya ku-grade 1 kathesi?
Kathesi kuqalisa ku-ECD A kusiya kuma ngo-grade 5. Ukuze kume ngo-grade 5 ikuthi asifuni ukuthi abantwana bethu mase besiyabhala ama-exam bebese besiba phansi. So sifuna ukuthi siziqeqetshele abantwa bethu bethi mase besiyabhala imihloliso ka-grade 7 bephume le mpumelo ehamba phambili. I-reason why siyenze njalo sifuna ukuthi sithuthukise isigaba sethu sase-Plumtree. Sifananisa lokuthi izikole lezi zikatshana ezifana abantu bayathatha abantu babo bebahambisa kuma-secret heart ezikole ezinye kuma-boarding school. So sifuna thina izakhamizi ze-country zifile comfortable ngokuhambisa abantu babo esikoleni esiseduze kodwa sibe sile mphumela ya zona lezi izikolo ezikatshana abantu abalangazelela abantu babo ukuthi bebe khona.
Lolu hlelo liqalise uwedwa kumbe ulabanye oncedisana lapho?
Hayi, ngingedwa ehloleni loli. Ngaqalisa ukuyakha ngingedwa noma kunzima noma kunjani ngiyakha ngedwa. Ezimalini ngikhipha izimali yimi ngedwa. Noma nginabantu ekhaya abancedisayo engiyabe ngibathuma bengincedisa abaningi ngingababhadali. Abanye kuyizakhamizi, abanye nje bengincedisa khona lapho ema-ofisini lapha lalapha. Kodwa mina ezimalini yakha ngedwa.
Wena lapha e-America usebenza msebenzi bani?
Lapha e-America ngiyasebenza imisebenzi ehlukeneyo. Ngesikhathi ngisayakha bengisebenza ngiyenza i-nursing then ngiyenza ngasebenza lase-ofisini ngiyenza i-leasing office. then ngiyenza ka testing sebenza umsebenzi wabantwana.
Ukwenelise ukuthi uthole leyo mali ukuthi uvule isikolo?
Yeah, asethenza emini nasebusuku yangigijima uselelana uhamba utshintsha on the way. Hey, ngoba athezi uchonje ade ngikhuluma lo mfowethu izolo ngithi hey aya America yasebenza uziphela inyawo, mina ngeke ngasebenza, ngisebenza imisebenzi emithathu.
Okwakufuqayo sibisibili ukuthi uze uqalise lesi sikolo usebenze imisebenzi emithathu, kuyini sibili?
Isifiso sami esangifuqa kakhulu luthando nje olwabantwana. Abantwana ngivele ngikhule ngibathanda, ngithanda nje ukuthi ngibahlanganise ngidlale labo ngibabone beqayeka. So mina ngivele ngikhulele emzini omkhulu, ngizalwa esithenjini kobhoboza eMbakwe. So ngangithi abazali bonke uma behlangene mina yaqoka abantwana hambe lawo phandle bembafundisa ukutheza inkuni, bafundisa ukukha amanzi, ngifundisa noma kuncane. Ngihlala ngihamba lakho ingadi emasimini, ngihamba labo. So ngaba luthande nje lokuba labantwana.
So uthe isikolo lesi sithwani njalo singaphi kwangkhona sitholakala nga?
Isikolo lesi sibizwa ngokuthi yiBeacon Hill Primary School. Siseplumtree endaweni okuthiwa yiGasafu. Ma siseplumtree laphana sisemuva kwekhodi. So umgwaqo lwana uthi junction liyane ekhodi. Ma uyathena before ikhodi. Usiya ngale kule ntaba emuva ngale abanye bakubiza ukuthiwa amangcwabeni amakhiwa, yikho lapho esikhona kule etareni endala.
Unkosazana Sikhululekile Bhoboza yisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika, wasungula isikolo seBeacon Hill Primary School ePlumtree. Good Life Talk ukuhlelo Diaspora Forum. Namhlanje sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, sisizwa imbono yabo ngomumo wokulwisana okuphakathi kwe-Israel lebutho leHamas elakwele Palestine. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, uthi ibandla lakhe seliphumele sinqumo esokuba amalunga alo edalele parlamente lakukhansili ame ukusebenza kancane. Inani labafileyo kwele Israel kulandela ukuhlasela kweHamas selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili, i-1200, kukanti inani labafileyo eHamas ngemva kokuba i-Israel isiphindisela selisedlula inkulungwane. EleZimbabwe limanyane lamazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa amalungelo amantombazana olwe-International Girl Child Day, lona olunanzwa mhlaka 11 Mfumfu minyaka yonke. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com, loba i-text message kunombolo zethu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.